Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izulukandaba olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 10 Nhlolanja 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ingxabangxoza ephakathi kwebandla le MDCT qhubekela phambili kudoliselwana amandla phakathi kwabasekeli bakaTswangirai ababili, umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mzuri. Ucwaningo luveza ukuba uZulu ufuna ukhetho lukamongameli lolwamalunga edale ephalamende lwehlukanise lolwabo kansila, ngoba kugcina kungasahlolisiswa abakhethwayo kumakhansila. Kukhunjulwa owayeyisiphathamandla sebandla le-MDCT, umnumzana Roy Bennett. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ingxabangxoza ephakathi kwebandla le-MDCT iqhubekele phambili lamhlanje kulokhu kudonselwana amandla phakathi kwabasekeli bakamnumzana Tswangirai ababili, umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mzuri. Umzuri uthi ukhulumisane lomkhokheli webandla umnumzana Morgan Tswangirai owelatshwa esibhedlela se-South Africa, ogcizelele ukuthi nguye olokhu engumkhokheli. Kesizwe amazwi akhe.
Asika itore ho hospital ngasa ndambo shika because ndambo kumrocha waona bathi ndasa kwasipinda because hapana mataura aoneta kana hama dzawo dzidza kuapa chifona vanogara nawo vachivarapisa sando vakazotumwa zvandani ndasvikako ndakasvika usiku pakati ndakakumirira vakadapinda ndikataura nawo vakati zvizvakangomboitika ndikavaexplainera zvikanzaiwa ndakati uect maakutikanganisa muchipatara ndokubva ndati zvinonetsa handisi kuzivawo zvasara zvichiitika zvikanzaya ende handisi kutaura zvakawanda endakunobatanidza vanhu mugadzire election toda kuti tiwine election.
Lawo ke ngamazwi womunye womkhokheli webandla le womsekeli kamkhokheli webandla le MDCT umnumzana Elias Mzuri. Kodwa ngakwelinye icele umnumzana Nelson Chamisa othiwa wakhethwa ngumnumzana Tswangirai esesibhedlela uthi ukuthi akhokhelele libandla laye uthi nguye umholi webandla leli. Kesizwe yena ekhuluma.
Musangano unotoda kubatana, musangano unotoda kunzwisana, musangano unotoda rudo, musangano unotoda kuti vanhu vave nekuteerera murayiro nekuteerera mutemo. Hatigoni kushandisa demo patiri kuenda nekuti toda kuti vanhu vanzwisise mutemo. Asi mutemo ukasateererwa demo richazosumuka zvaro manje manje. Asi hatidi kuti tenge tichiisa izvozvo kumberi, vanhu ngavabatane, vanhu vafambe. Ndo mweya watoda kuti utsvetwe. Vasiri kunzwisisa vadzidziswa kuti vavhurwe njere dzavo vanzwisise. Vasiri kuona maziso tovabatsira kuti maayatsova asina utare aone zvakakwana, vasinganzwi tovaita kuti vanzwisise.
Lawo ke ngamazwi omunye wabasekeli bemandla le-MDCT umnumzana Nelson Chamisa. Omunye umzali olomntwana obhale umhloliso wesilungu kuzifundo ze-O-Level ele-English Paper 2 osekuthiwa babhale kutsha lomhloliso ngemva kobufakazi bokuthi zikhona izifundi ezenelisa ukubona lomhloliso phambilini kwawo, usemangalele uhulumende emthethwandaba esithi akukho emthethweni ukuphindiswa umhloliso lo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umnumzana Victor Mukomeka ulengane yakhe esimele iphinde lomhloliso. Ufuna lolu daba lungene emthethandaba ngokuphazima kweso ngoba umntwana wakhe kumele aphinde umhloliso kuviki ezayo. umphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary umnumzana Phoma Vima wazise ukuthatha kwalelinyathelo nguhulumende kuyona le iviki wathi abantwana ababhala isitsho ngomnyaka ophelileyo kufuze babuyele lapho ababhalela khona bayephinda lomhloliso ngeviki ezayo mhla ka 15 Nhlolanja. Okudanise abazali kakhulu ukuthi sokusele amaviki amalutshwane ukuthi izikolo zilungele ukuthi iterm ye-11 iqalise. Umnumzana Thembelani Ncube uthi ukuhlupha ukuthi sekufunakala imali eningi kakhulu ikakhulu kulabo abalabantwana akade befunda emabhodini.
Lokho kuyenze izimseki sokukhathaza thina njengabazali ngoba sokufuze sibhadale lawa athi bengamabhoda siyayithatha ngavi leyo mali yokuthi sibabise ukuthi bebhala leyo English yangikhona abathi abafuna ukuthi siyiphinde. Akuyenzi lokho.
Lokho kugcizelelwe ngumnumzana Leopold Munende ophinde wathi okwenze izimseki kutshengisela ukuthi ziningi izinto ezingenzakalayo kungenxa yezimseki ebona ngala maphepha okungaziwa nguZulu.
Lokho kuhle utshengisela ukuthi ziningi izinto ezenzakala ezimseki esingazaziyo. Why sebekhethe ukuphindisa abantwana kulo mnyaka? Kulokuthi ngabahle babaphindisa last year besanda ukuqeda ukubhala. Ngoba imali eseziphuma kithi manje ezikhwameni zethu sokuzimali ade singazibhajethelanga konke lokhu, besizibhajethele ezinye izinto.
Omunye umzali umnumzana Mduduzi Donga uthi izimseki bekungaba ngcono ngabe iyehlise imiklomelo yabantwana lokuphindisa bonke njengoba lokhu sokuhlukumeza abazali.
They were supposed to maybe to scale down ama marks and then maybe just find a common ground kulokuthi abantwana baphinde ukubhala ngoba kuza attract amakhosi amaningi vele besingawa expect vele.
Abanye abazali abakhulume lentatheli izindaba yeStudio 7 bathi imali ye engikhoyo kodwa bebengamukela ukuhambisa uhulumende edale ngoba ubefuze akwenze ngomnyaka ophelileyo esenanzelele ubuqili lobu. Imeli iStudio 7 iseHarare, uGibson Bebe.
Kulocwaningo olwenziweyo oluveze ukuba uZulu ufuna ukhetho lukamongameli lolwamalunga edale lephalamende lwehlukaniswe lolwabo kansila ngoba kugcina kungahlolisiswa uhlonzi lwamakhethwayo kumakansila. Okuningi asikuzweni kubathabile Masuku ekobulawayo.
Ucwaningo lolu olwenziwe izinhlanganiso ezizimeleyo olubizwa kuthiwe yi-Local Government Election Survey Report, The Uncertainty of 2018, lwenzelwe ukuthi kuhluzwe indlela ezingenza amakhansili labomansipala benze imisebenzi ethuthukisa izigaba, kukhangelisiswa njalo ukuthi ukhetho lwabokhansila lungatshintshwa njani ukuze inhlelo zentuthuko zenziwe ngendlela eqondileyo. Ngokunjalo ucwaningo lolu luveza ukuthi amabandla ezombusazwe afaka abantu nje abalodumo bengacwayisisanga ukuthi bayenelisa ukuqhuba umsebenzi, ngakho bakhuthazwa ukuthi baqale bahluzisise abantu phakathi kwamabandla abo kukhangelwa ulwazi kanye lokwethembeka kwabo phambilini kokuthi bamele uZulu. Okhokhele ukwenziwa kwacwaningo lolu uDr. Davison Muchadenyika uchaza lokho.
There were three most important things that were highlighted.
Kulezinto ezintathu eziqakathekileyo ekhethweni lamakhansila. Okokuqala, i-community involvement ele 40%. Okwesibili, i-record of achievement ele 23.3%. Ngakho lokhu sikhangelele ukuthi abazombangazwe babe lolwazi lokuthi amakhansila abo lawo afakwe ekhethweni balalo ulwazi ngalezo zinto. Ngalokho nje into lezi eziqakathekileyo zikhangelelwe ukuthi abantu laba abasekhethweni babekwazi ukuthi bafunani njalo bahlolisise ukuthi bayakwazi yini lokuthi balawo ama-qualities lawo afunakalayo ukuthi umuntu abe ngukhansela. Njalo sikhangelele ukuthi ma sokufika ekhethweni lwangu umuntu atsho ukuthi yena kahle kahle ukhangelele ukuthi kwenzakaleni esigabeni ngemva kokubana esekhethi.
Umuthade Nyika uthi abantu abangaphezu kwesilinganiso esifika phose okungamachumi amahlanu ekhulwini i-47% bathi omeya abaqhubi umsebenzi kuhle ngoba abala mandla okwenza umsebenzi, ngakho bafuna ukuthi omeya babiselwe ukuthi basebenze ngendlela ababesebenza ngayo kudala.
Some of the key findings include that more than 47% indicated that
omeya abakhona 60% yangkhona ukuthi abalawo amandla, abalalo lolwazi lokuthi baphathe isigaba. Yikho ke ngalolu khetho oluzayo kufunakala ukubana kukhethwe abomeya abakwanisa abalolwazi lokuphatha isizwe njalo kukhangelisiswe izinto ezinjengalezi ezehlula abomeya abakhona okwakhathi.
Okunye okuvezwe luphenyo lolu yikuthi ukhetho alusoze lube qotho ngoba abayisilinganiso esedlula okungamachumi ayisithupha ekhulwini i-65% abathembi inhlanganiso ebona ngezokhetho izekhi, ngakho kumele iguqule indlela esebenza ngayo ukuze abantu bayithembe.
In terms of the credit,
i-65% yabantu abathembi ukuthi ukhetho oluzayo kuzabe lu-free and fair. Yikho nje abantu bakhangelele ukuthi izekhi itshintshe indlela esebenza ngayo, njalo bathembise abantu ukubana ukhetho lolu oluzayo luzabe lu-free and fair, okutho ukuthi kona khona izekhi kumele itshintshe indlela esebenza ngayo. Yikho ukuze abantu bathembele kiyo ukuthi ngeqiniso ukhetho luzabe lu-free and fair.
Isakhamuzi sakoBulawayo esibale ucwaningo lolu unkosikazi Makaziwe Ncube uthi uvumelana lempumela yalo ngoba ngempela abantu abakhangelisisi ukuthi bakhetha njani okhansila, ngenxa yokuthi nxa kuhlanganisiwe uZulu usuka athatheke ngokukhetha umongameli ekhohlwa ngalokho okumthinta kakhulu okwabo khansila.
Mina ngivumelana lokhu lempumela le khona khathesi ngoba kaningi ngisanda ukubona ukhetho lusuba into eyodwa kuhlangana ukuvota, okusuka abantu bephambanise bekhangela ukuvotela ama-president kuphela bakhohlwe ukuthi phansi kulama-councilor, okusuka kudala ukuthi ama-councilor agcine ekhethwa abe ngamasele engakwazi ukuqhuba kuhle umsebenzi, engakwazi ukukhangela izikhalazo zabantu. Ngakho xa kuyabe kuhlukaniswe ngibona kungcono kakhulu ngoba abantu sizakhangela ukuthi sifuna ukukhokhelwa ngubani esigabeni, umuntu lo ulungokunganani ukuthi akwanise ukusikhokhela ebantwini, ngoba lokho ukuthi sihlanganise kawani kusuka kube into ephambanisayo kakhulu.
Osebenza lenhlanganiso ezizimeleyo enye yalezo ephatheke ekwenziweni ucwaningo lolu umnumzana Emmanuel Ndlovu uthe ucwaningo lolu bakwenze ngemva kokunanzelela ukuthi okhansila abakhethwa ngendlela eqondileyo, ngakho kugcina kufakwa abantu abayizehluleki, ethi njalo balwenzele ukukhuthaza amabandla ezombangazwe ukuthi bakhethe abantu abazakhokhela ngendlela eqondileyo.
Ngolulu silwenze ngemva kokuba sesinanzelele ukuba amabandla ezombangazwe kawuqakathekisi ukukhethwa kwabokhansila. Ngokunjalo uzathola ukuthi abantu abagcina besiba ngokhansila ngabantu ababehlulekile ukuba ngosenator kumbe ngo-MP and end up bebedumped kuzakhamizi. And as a result, kuba lokuganga okuningi le-corruption lokugcwele-gcwele. Ngokungakho besenze ucwaningo lolu ukubana sikhuthaze ama-political parties njengoba sesiye ekhethweni ukuthi mabaqakathekise ama-candidates abafaka e-local level, ngoba izakhamizi kazi zonke zivotele abantu abangasoke benelisa ukuthi babakhokhelele ngendlela eqondileyo.
Ucwaningo lolu lwenziwe emadolobheni ayisithupha eZimbabwe agoqela iBulawayo, iHarare, iGweru, iMashingo, iMtare leChitungwiza. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izakhamizi zesigaba seManicaland eChimanimani lamhlanje zibe lesikhumbuzo sikaMuyi uRoy Bennett owayengumgcini ngcebo webandla leMDCT. UBennett lomkakhe uHeather babhubha engozini yokuwa kwendizamtshina yohlobo lwe-helicopter ngapha kwelemelika ngenyanga edluleyo. Omunye wabakhuluma embuthanweni lo ngunkosikazi Vena Musukutwa, umntwana kaNduna Mutambara. Kesizwe amazwi akhe.
Pangwa yabo panguwa yawa Beneti. Wakati batira nezvima wairesi zvekuti tinzwe news pa VOA ishona kunyangwe pa VOA ndevele ndope taibata news dzese tichinzwa zvese zviri kuitika munyika mwedu nekuti pamwe magetsi kunenge kusina mari dzemabattery tenge tisina saka taizo kwanisa kunzwa pa ma radios iwawo nekuti hani ndima battery hani ndima getsi.
Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Lamhlanje ke sixoxa losakhulayo ohlala eSouth Africa yena edabuka eZimbabwe. Ya, okwakuqala ungasela igama lakho lokuthi udabuka ngaphe eZimbabwe.
Igama lami uDudu, uDudu Zilova Ndlovu. Ngiya eKZN eZimbabwe.
Kusule isikhathi esinganani khona ngapho eSouth Africa?
Ngicabanga ukuthi ngibuye eSouth Africa ngo-2009.
Ngokubona kwakho impilo eSouth Africa injani nxa uqathanisa lekhaya?
Right khona ngoba nje vele silana ngomsebenzi but angeke ngicompare nasekhaya nje but hayi ku right khona compared to ekhaya for now.
Luhamba njani uhlelo lwakho olwezingoma? Sizwa kuthiwa ungumhlabeleli wengoma zikamasikandi.
Hayi cha, konke kusahamba kahle manje, yize nje kubanzi manyana kuyile indaba but hayi saqhubu saya ngakhona.
Kungani wakhetha ukuthi uhlabele ingoma zikamasikandi?
Ukuze ngihlabele ingoma zikamasikandi kungoba umasikandi kahle kahle uhambelana kahle ne-culture yami esiNdebeleni. So ngabona nami ukuthi hayi ithi ngingacula umasikandi kuzohambisana kahle ne-culture yami.
Impilo yakhona injani khona lapho nxa ukhangela khonoko ukuthi umuntu uyabethethe ongayisiwo wakhonapho eZimbabwe ethathwa ngweSouth Africa, bayaphilisana kuhle yini abantu abayenza njalo?
Ya, bona bayaphila but hey kuba nzima ikakhulu abafowethu mazebethethe eSouth Africa, hey kuba nzima ukuthi umuntu akhumbule ekhaya. Khona kuba nzima nje, kwabanye bahambela kahle but kwabanye eyakujabulisa.
Njengoba uyatsho wena ukubana abafowenu odade ke abanjengawe bona bakuhambisa njani?
Hayi odade ekhaya asilahli noma nje sizishadiwe umuntu wase South Africa kodwa ekhaya nje kuyohlala kulikhaya but nje kubo baba yikho lapho kubanzima kakhulu esikhathini esiningi ngoba nje mawukuthi uthethe mhlawumbe umuntu wase South Africa usuke seyakha nalana akasakhumbuli nje ukuthi ushiye abantu mhlawumbe ekhaya, yikho lapho kunenkinga khona.
Manje abantwana abazalwa lapho baba njani?
Ngakhuluma okay ma bengabantwana bakabhuti, obviously ngeke bakwazi ukuthi babuyaphi, nabo sebengabalana eGoli, so kuba nzima khona. Indaba enzima kakhulu leyo, kuba nzima.
Sizwa abanye besithi ubunzima budalwa kakhulu yikuthi babe bengekho malume o aunti labanye abanjalo kokuthi labo babe bethathene bagcina besiba lenkinga zokuthi nxa kulokunye abaphoqane ngakho kuba nzima khonapho.
Hayi khona kuba nzima kakhulu, kuba nzima kakhulu uma ukuthi mhlawumbe sowushadiwe lana obaba nabo aunti sibashiye emakhaya ngisho. So mase ngishadiwe mina lana kuba nzima mase nginenkinga nami ukuthi okay mase nginenkinga ngibikela bani-ke ngoba kufana nokuthi ngisemzini. So hayi kuba nzima kakhulu.
Manje ubona njani elakusasa nxa kuyikuthi abantu bayaqhubeka belokhu besuka eZimbabwe besizosebenza eSouth Africa?
Hayi mina ngokubona kwami kunzima kakhulu, especially ma nabasekhaya nabo sebebuya sebeshiya eZimbabwe. Kuba nzima kakhulu, kuba nzima kakhulu. So mina ngesifiso sami bengifisa sengathi mhlawumbe kuze kube ngcono ukuthi mhlawumbe nathi sigcine sesithathiwe lana sesihlala lana ukuthi ekhaya kulunge nathi sibuyele siye emakhaya, yikho ukuthi yonke into ihambe kahle.
Lo-ke bekungunkosazana Duduzile Ndlovu ohlala eSouth Africa yena edabuka eZimbabwe ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Okwamanje ke sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Zimbayishe Muswaburi, yena othi usesungule uhlelo lokunika abantu ukudla phakathi kwedolobho lakoBulawayo. Ulolunye njalo uhlelo lokugezisa izambuzi. Lizakhumbula ukuthi unkosazana Muswaburi ukhankasela ukumela iBulawayo South edalele ePhalamende kukhetho oluzayo. Siya kwamukela kuhlelo.
Alright.
Luza qhubeka kanjani uhlelo lolu lokunika abantu ukudla?
Isikhala siyabe sithekwa zihanjiswa emamakethi, siyaphakela abantu besidla besutha sihambisa kwalaba abantu abangela kudla. Ubabona ukuthi bayagqibeka, bayazama nabo ukuthi impilo zabo zihambele phambili. Njalo ngike ngaqalisa ama-program okuklina ama-toilet. Into eqakathekileyo kakhulu ngeyokuthi ngifundise abantu bomphakathi ukuthi i-toilet ayiklinwa kanye. Kufanele i-toilet iklinwe kakhulu. Kusiya kangcono kuqalisa ukubhadalisa ama-R1 umuntu uthathe R1 ngaleyo uthenga ama-detergent. So more than ukuhamba ngisiyaklina ama-toilet, ngilokhu kuhamba ngisiyabafundisa ukuqakatheka kokuhlala indawo yabo ihlanzekile, and ukuqakatheka kokuthi singalindi amakhanseli ukuthi abuye ezosiklinela. Kungcono ukuthi siziqalele phansi siziklinele. Sithatha njalo ama-program onalawo ezikolweni. Ezikolweni kuyabatshengisa ukuthi hhayi lingabe lingela bhajethi yokubhadala abantu bokuklina, kodwa thina njengomphakathi siyabuya sizoliklinela. Njalo silokufida abantwana ezikolweni, abantwana abadubekayo, abantwana babuya bevela endaweni emulini ezingatholiwe. Sizaqhubekela phambili ngama-program okuphekela ama-underprivileged. Lokho hhayi into vele yi-program esingasoze sayiyekela ngoba iqakatheke kakhulu.
Leyana uthenge isitshwala emakethe, siyabe sithetshwa ngani njalo lizakhetha njani ukuthi lo ngoswelayo lo ngozuzayo njengoba abantu abaningi bevele belamba?
Into eqakatheke kakhulu ngeyokuthi i-situation yomuntu awungeke uthi ukuthi hhayi eyakho ingcono eyalowo ayikho ngcono. Into eqakathekileyo ukuthi babone ukuthi hhayi kulomuntu osizwelayo osibonayo ukuthi sifuna ukudla. Silokwethemba umphakathi, umphakathi ukuthi uzicazulule wona wodwa ukuthi hhayi mina lingawari ngami isikhala ngilaso, mina lingawari ngalo mntwana ngiyamgcina mina, ngokwethembana komphakathi. Ngoba nxa bengehlule ukubathemba labo bengehlule ukungethemba, kusitho ukuthi i-relationship esizama ukuyakha ku-parliament iyabe ingekho vele. Ngoba into eqakathekile ukuthi bangethembe lami ngibe thembe, sosisebenzisana njalo.
Imali uyithatha ngaphi yokuqhuba lezi nhlelo?
Imali ayikho. Imali yokuthenga ukudla iyazi ukuvela emphakathini. Kulabantu badonethayo and angithathi imali prior to the event. Into engiyenza ukuthi ngiyabizela ukuthi mhlaka lokho siyahamba siyethela. So abafuna ukungisiza ngalolu hlelo bangangifonela kumbe baletha ukudla. Enye into eqa ukuthi siyabuseka, siyahamba emamakethi khona lapho eBulawayo sicele kwabalimi ukuthi sicele amakhabisi, sicele amatamatisi. So bayasinika, they've been very helpful. They always want to help such causes.
Sibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhlelo imali apha interview yethu.
Ngiyabonga lokho.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosazana Zimbayishe Muswaburi okhankasela ukumela iBulawayo South edalele ePhalamende. Sixoxe laye ekoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga sithandekile Mhlanga. kwezemidlalo wayengumdlali wenguqu uCoster Maradzike obhubhe ngeviki edluleyo ubekwe emathuneni eWest Park edolobheni lakoBulawayo izolo ekuseni. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
UMaradzike udlule emhlabeni ngolwesibili olwedlileyo ngemva kokugula okwesikhatshana. Udadewabo uKhoseni uthi umthethe ebhendura ngemva kokuzwa ukuba akezwa kuhle wamletha koBulawayo lapho abamuse khona esibhedlela sempilo okuyilapho aphelele khona.
Mina kungithunde kakhulu ngoba vele azange ngigule isikhathi eside. Thina emoleni sibe singu-six, three boys, three girls. Yena wayengowesi-four uyalandela mina ngemva kwami. Ngiye kade sengubhuti sibili kade simkhangelele sibili sitshele isikhalazo sethu zonke uncedisana.
UMaradzike uqale ukudlala ibhola edolobheni leKwekwe lapho akhulela khona edlalela iqembu labasakhulayo eleChrome Stars. Wasuka lapho wadlalela iqembu leLancashire Steel njalo ubelilunga leqembu leLancashire elaphakamisa inkezo yeMadison Trophy ngomnyaka ka-1999. Ngaleso sikhathi ubelilunga leqembu labaleminyaka engaphansi kwamajumi amabili lantathu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu elaziwa ngokuthi ngamaYoung Warriors. Ngomnyaka ka-2003 uMaradzike uze koBulawayo ukuzodlalela iqembu leHighlanders. Kwathi ngo-2005 usuke waya kuqembu leMona Africa lona elalidlala kusigaba seZifa Northern Region Division 1 lapho afike waba ngukapteni walikhokhela ladlala kusigaba sePremier Soccer League. Kuqembu leMona Africa uphakamise inkezo yeCBZ Cup kanye leNestle Charity Cup njalo uphatheke kumncintiswano weCAF Confederation Cup engukapteni weqembu elalilabadlali abagoqela uThomas Sweswe, uLavumo Magwabarara, uThendai Mwarura, uChipo Tsotso, uBlessing Gumiso kanye labanye. UTsotso ube ngomunye abakade bethwele ibhokisi lomufi njalo uthi ilizwe lilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaMaradzike.
UKhosta sihlangane sonke kuHighlanders ube ngumuntu orayithi. UKhosta wasuka waya kumwana Afrika abesuka ngabe ngimlandela sadlala sokuthi kwi-Champions League. Asilahlekelwe ngumuntu wesibili ade ngumuntu wabantu encourage kakhulu.
Ilunga leqembu labaqeqeshi labakhokheli bamaqembu omdlalo wenguqu elaziwa ngokuthi yi-Soccer Update usubuyile Khadebe uthi yena wayengumlandeli omkhulu kaMaradzike njalo ulusizi kakhulu ngokwedlula kwakhe emhlabeni.
Mina ngangiyifane kaCoster. UCoster ngimazi esadlalela iHighlanders. He then went Mona Africa. It also happened ukuthi mina ngatransfer from iHow Mine ngaya kusamainage eHow eMazulu. So njengefane iHighlanders, me having uCoster ngale, he was more like a mini Highlanders to me. We were close friends. And when I heard ukuthi he has passed on, to me it's so touching because that relationship that we had, it's something okokuthi kwangenza ngamthatha as a brother. And even the wife, his first wife uNasheron, they knew they had u-anti eMazola.
Iqembu leSoccer Update liphathise imuli yakoMaradzike ngemali yedlula amakhulu amathathu. Ekuthiyeni kwakhe udlala ibhola uMaradzike ubese ngumqeqeshi njalo ke waqeqetha iqembu leTrojan Stars walingenisa kusigaba seNorthern Region Division 1. UMaradzike ubese leminyaka engamachumi amane lanye yokuzalwa njalo uthiye abantwana abahlanu uSharon, uTafadzwa, uNeika, uTinevimbo kanye loCraig. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Vuka Maulele sesilugqiba ke uhlelo lothulo lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Ingxaba nqoza iphakathi kwebandla leMDCT iqhubekele phambili kudonselwana amandla phakathi kwamsekeli kwabasekeli bakaMnumzana Morgan Tsvangirai, uMnumzana Nelson Chamisa loMnumzana Elias Mudzuri. Kukhunjulwa owayesiphathamandla sebandla leMDCT uMnumzana Roy Bennett eChimanimani. Lilale igama nguChris Gandhi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.